Sika disenda baku VOA Ndebele.
Kumanjani mtawazo umutle, stela mge la kumsakazo westiri 7 na mtla, ulesatu mtla zintatu, untuligazi 2019. Ika malame ngu kips tuube, enda veni zetu la mtla anje. Bayakala abantu abalabazali, ababulawa ikukura undi, abatulewa kutula ingwati izo kuzalwa.
Banenga abantu lapha ekwara isilabo abantu abangalazi ithu abantu bayakhilika kakhulu okwenza ukuthi umuntu wathini akusweli umuntu ozamfakazela ukuthi athole lezo ncwadi.
Uzulu ukhuthazwa ukuthi ahloniphe imisebenzi kamoyi uJoshua Mqabuko Nkomo.
Abantu lo mlando ukuthi sigcwalise khona okuyibo Nkomo abakulwelayo.
Siqhubekela phambili sixoxa labalimi eZimbabwe.
Ngake ngasebenza ebhutho kwesikhathi esithi lapho ngaqalisa khona ukuthanda inkomo.
Inhlanganiso yeZimbabwe Football Association ixolisa uZulu ngokunqotshwa kweqembu leZimbabwe Warriors kumncintiswano we-AFCON.
Siyaxolisa kuZulu wonke, siyaxolisa bonke abalandeli bemdlalo wenguqu, sithi sizaphenduka ekhaya silungise lapho kapha manje khona.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Abantu abanengi batshela ikomishini ebona ngamalungelo oluntu ukuthi ikukurawundi yatshiya abanye babo emathebelelende enkabazwe benganelisi ukuthola ingwalo zokuzalwa ama-birth certificates lokunye okufanayo. Lokhu kuvele emhlanganweni owenzelwe eLupane iZimbabwe Human Rights Commission lapho obekulezinduna abamele inhlangothi zikahulumende, amakansela abamele inhlanganiso ezizimele zodwa lezakhamizi. Abakhala ngencwadi lezi bathi kunzima ukuthola ama-birth certificates nxa umuntu wafelwa ngabazali lezihlobo ezabulawa igugurawundi. Kukhangelelwe ukuthi kuza kwenziwa umhlangano omkhulu ngeviki ezayo eZimbabwe owokuhlolisisa uhlupho lolu. Uhlaziya lolu daba sixoxe lomnumzana Thembelani Moyo ohlala eLupane.
Umuntu ukuze athole isithupha kumbe i-birth certificate kuyabe kumele ukuthi abe labazali abazamfakazela ukuthi lowu ngumzibanyabanyana wami, umntanami kumbe kuyini. So khonokuyana abantu abalabazali abatshonayo kuyabatshaya kakhulu ukuze bethole izincwadi zenezo.
Nxa umuntu engalazi izincwadi lezi okwenzakala kuye kuyini?
Kuba nzima kakhulu uMthembu. Asithi umntwana uyafunda esikolo kulezi khathi lapho kuyabe kufunakala ukuthi khona kube lencwadi zakhe zokuzalwa, ikakhulu nxa kubhalwa imihloliso enjengabo grade 7 kuyafunakala izinto ezinjengabo birth entry numbers ukwenzela ukuthi isithupha sakhe lesiyana sezifundo kuhambisane le nto ebhalwe ngaphi ku-birth certificate. Kuyayenza kakhulu ukuthi umntwana ebe disadvantaged engasayenzi izinto zakhe ngendlela ehlelekileyo. Kube sekusithi-ke umuntu okhulileyo nxa kuyukuthi kulowo msebenzi ufunakala umuntu osebenzayo uyaqhatshwa, isithupha yisho into ehamba phambili. So nxa ungelakho kuba nzima ukuthi ungene elayinini yokuthi uqhatshwe.
Singathi-ke khonapho endaweni lapho khona kulabantu abaningi kanganani abangakutholanga konke lokho?
Banenga abantwana lapha ekwara isilabo abantu abangalazi izithupha labo sibili abantu abale problems zenezo ezinjalo. Okokuthi kwesinye isikhathi kuyafika ama-mobile registration ngemva kwesikhathi nxa kusenziwa imikhankaso le yamavoti, uthole ukuthi abantu bayathibilika kakhulu okwenza ukuthi umuntu agcine aswele umuntu ozamfakazela ukuthi athole lezo ncwadi.
Ye, bagcina besenzana abantu abanjalo?
Uyadinga izihlobo, ugade amabhasi, uhambe imango lemango uzame ukudinga izihlobo ezizakufakazela ngoba kuyabe sekumele ukuthi uqalise ukwenza into ezinganithwasi usenza isitsotsi phakathi. So vele uthwala nzima kakhulu ngoba bakhona abanye abantu ababe buya kwezinye indawo njengokuthi umuntu usuka kwenye indawo ubuye ngomendo. So kuyamele ukuthi agade amabhasi abuyele khona lapho asuka khona kibo azalelwa khona ayezame ukudinga izihlobo ngomkhono omile okhona umuntu wenkosi imali uzabe eyizathetha ngayo.
umnumzana Thembelani Moyo uhlala eLupane esabelweni seMatholeni North sixoxela esemzini wakhe eLupane umnumzana Bengisayi Mukutiri unobhala weCommission ye Human Rights Commission uthi kumele abantu bakhululeke nxa bekhuluma ngokwenziwa iGugurahundi. UZulu weZimbabwe ukhuthazwa ukuthi ahloniphe imisebenzi kamunye uJoshua Mkabo Konyongolo Komo, wabhubha ngontulikazi ngomnyaka ka-1999 engumsekeli kamongameli. Abalandeli bebandla elibusayo labaphikisayo bathi kuqakathekile ukuthi kukhunjulwe imisebenzi kaNkomo owayelesifo semvukuzane. Bathi kuyamangalisa ukuthi uhulumende ukhanye ngani siwakhohlwa ngokwenziwa nguNkomo njengoba kungela micimbi ekhanyayo yokukhumbula uNkomo ngontulikazi mnyaka yonke. UMnumzana Philip Gawule ngomunye wabalandeli bebandla leZANU-PF othi kumele kuqakathekiswe imisebenzi kaNkomo ikakhulu okomanje uZulu ebhekane lenhlupho ezingapheliyo.
I-anniversary kababa uNkomo leyi iza nesikhathi esiqakathekile kakhulu empilweni zabantu ikakhulu elizweni lethu eZimbabwe njengoba kathi sabantu begala lolo dubo olukhulu kangaka. Onkomo bahamba belokhu bengazange bebone inhlalakahle benjiba abayilwelayo nokukhululeka kwabantu bakibo. So kulilanga liqakathekile kakhulu sikhumbula uNkomo ngalesi sikhathi esinjengalesi ikakhulu abantu bephakathi kodubo olunjengalolu angani ilizwe isesele phakathi kobunzima kakhulu sithube esiphakathi kwabo ikakhulu sithuma embusweni lo obukhona lo mbuso wabomgazi.
Yes, singathi abantu abaningi bakhonona sibili bathi okwalwelwa nguJoshua Mkabo Konyongolo Nkomo ayisikho khonokho okwenzakala kwele Zimbabwe kungathi nangakhonokho.
UNkomo wahamba sibili eyindoda engathi enhliziyo yakhe sibili kalalanga kuhle uNkomo ngesikhathi ngoba ngesikhathi laphana wayephuma phakathi kobunzima kakhulu ubunzima owahlanganisa isikhathi esibi lesane sandlulayo sokubulawa kwabantu kwaze kubuya futhi isikhathi sengisana esho ukuthi uNkomo waze wagcina esencenga ukuthi abantu babekubangene kwi-unity babengafuni nabanye abantu kodwa uNkomo walwisa kakhulu waze wakuthola khonokho kwaba lokuthulela izweni ngokunye kwakhona kodwa ihlala kahle yabantu ufe engayibonanga uNkomo lakathi esize kuqiniswe ngumuntu okuthi lalapho alele khona abantu silomlando ukuthi sigcwalise khonokho yibo uNkomo abakulwelayo.
Yes, sizwa abanye abantu besithi nga kwenziwa usuku lolu lube yilokho kuthiwa yi-national holiday kube likhefu sibili eliqakathekileyo wena ukuthatha njani khona?
Mina ngithi abantu laba beZimbabwe kwesinye isikhathi bayaphambanisa ngoba bathatha uNkomo umuntu ohloniphe uNkomo sesikhulumiso bonke abantu uNkomo ufather Zimbabwe lwana aso muntu omncane lwana umuntu dipsi uye umuntu kuthiwa walwela ukukhula ilizwe leli uye wakhokelayo ngiyamangala bathatha omgabe laba sebebanike ilanga lokuthi i-birthday kamgabe ilanga le-holiday umuntu ome into yokuqala emele ihlonitshwe ilanga uNkomo alala ngalo ilanga uNkomo alala ngayo lileli mele libe ilisuku lokuthi abantu bayaphumula kube yi-holiday kube lesikhumbuzo esikhulu kakhulu ukuthi uNkomo njengomuntu omdala umuntu owalvela ukuthi akhulule ilizwe lele ahlonitshwe ngaye hayi khona ukuthi i-birthday yabomgabe leyi kuza ngemuva lokho kunye lokho.
Kuvinjwa kuyini ukuthi kwenziwe khonokho baba Gawule?
Kuvinjwa ngobandlululo okukhona olwalusenziwa ngesikhathi sabomgabe ngileqiniso kathethi umnanga kuza kwamukela khonokho akunanzelele ngileqiniso kuza kuqondisa ngoba kathethi ngikhuluma nginje nje aliya kunanzelela umhlangano lowo ekhona lowo wezinduna ehlangana nezinduna besithi hayi akukhulunywe sini upresident uyavuma ukuthi kukhulunyiswane nabantu sengeda abantu ekhulumisana labo ngodaba lokugurawundi kunjalo kutho ukuthi akunenziwa khonokho kulungisa udaba lokugurawundi lelanga uNkomo alala ngalo leli kumele lihlonitshwe kube ilanga sile abantu abalukhangelayo balihloniphe ilanga libe lilanga likhulu kakhulu empilweni zabantu.
UMnumzana Philip Gawule wayemela iTsholotsho edala lephalamende sixoxelaye ekobulawayo. Nanku kwethulwe ngamaphepha ndaba kwele Zimbabwe ngamafitshane. Uhulumende weZimbabwe usethule imithetho evimba ukuthi izisebenzi zikahulumende zingahambi emazweni lamakhosikazi kumbe amadoda abo kusetshenziswa imali yelizwe. Lokhu kwethulwe liphephandaba leHerald. Iphephandaba leChronicle libika ukuthi iKomishini yeZimbabwe Anti-Corruption Commission isiphiwe amandla okubopha abantu abacasidangelwa ukuthi benza ubukhohlakali. okwamanje soku isikhathi senu ukuthi likhulume elifisa ukukhuluma othi size ukuthi abantu abasithumezela ama-audio bathini lamhlanje.
Akwakithi kunzima uzima mpela angazi kwangifana esizweni sana umnyama okulilala isizwe manje lesinathi ma idlalanga kahle day later sibona abantu begibele phezu kwethuna yaba kunkonke lezi zinto ezihlolayo ezilethela isizwe ubunyama ngeke sibe isizwe sibe nenhlathi abantu besezinjalo khonkwana kubonisa ukungahlaniphani kwabantu siyisizwe ukuthi abantu njengabantwana bagibela phezu kwethuna into esintwini kuyazi gibela phezu kwethuna nomuntu omdala ongangojoshua umkabuku ukhona kuyazila kakhulu khonkwana yiko okubonisayo ukuthi bona kule kuningi okunye okwenzakalayo okubangela ukuthi sizwe sibe sokuzimeni esikiyibo bona isizwe sibe nomnyama sibe nebhadi inxa yezenzo ezinjalo into esinjalo kumele siqede abantwana abantu kumele bahlale phansi abantwana bafundiswe kuhloniphane kungakhethelekile ukuthi ngumhlobo bani linambiyo litonga ngumhlobo bani sihloniphane sibonane njengamazimbabwe khonkhwana kuzasenza sibe nenhlanhla okunke sikwenzayo siphumelele ngoba asomahora zodwa angenzi kahle yonke into nje vele edoqeleni esitanli ebanele stamp state ayenzi kahle socialist hayi vele ayiphumele ngakokugedlakala abantu bahlale phansi babonisane kube khona ukukhulumisana kube khona ukuhloniphana kuzalenza unkulunkulu lasho yabona ukuthi singabantu kuphela sideserva nathi ukuphila impilo e-right sideserva nathi ukuwina nathi sibe nokuhlonisha abanye abantu.
Ngaphasi lodubo sanibonani balaleli, ibizo lami ngu-East Banda. Silodubo olukhulu sibilela ngoba umuntu akhizayo iPetro siyamazi sonke njalo layo uyazazi nguye okumele aqala ayehlise intengo yepetro ukuze zonke izinto ziyehle. Xa engayehlisi zonke izinto ziyabe loko zilimaza thina abangela lutho. Ngiyabonga.
Lijani basakazi be-Studio 7 igama ngu-Caroline Moyo. Hayi mina ngiyabonga kakhulu ngomsebenzi omuhlele wenzayo bese ngithi mina esh ayi kunzima impilo esiphila kiyo these days noma ungaphandle kwelizwe uthi uyacabanga ukuthi khona into enzakalayo elizweni kunzima kakhulu kunzima sure kodwa kukho konke ngibonga nje kuphela ukuthi onayo liyasiphakela ukudla kwendlebe noma singaphandle sikhathana kangaka kodwa siyazithola izindaba siyakuthola ukwazi ukuthi kwenzakalani ekhaya. Ngiyabonga kakhulu.
Ye mthakazi kandaba linjani lonke emahlabezulu. Hayi vele bekungeke kuyekele ukuthi imtenge ikhuphuke bona bafuna ukuhlaka ukufananisa inkomo yomdaka lenkomo ephilayo ngeke kuze kwenzeke. Lokhu vele sikulindele ukuthi kuseza khuphuka kakhulu ngoba le mali abayifakayo asomali kufanele befake imali hayi le nto abayifakayo amariyariya la kufanele bafake imali ezwayo eyimali uqobo lwayo hayi loku bhondi labo leli lama-RTGS abo lokhu kungathengiwe kwamanye amazwe bayowodapha abantu ngoba ilizwe lilanto liyenza amafemu wonke savala so izinto zimanufacturwa ngaphandle kufuneka imali yangaphandle uyayitshintsha ngapha kula muntu ofuna le mali.
Yebo linjani laba vele sebehle babonana wesi bona babekhiphi usazicawani balungise but kubulala wesi akuselanto abangayenza ma sebehlulekile vese ozikanyile.
Salibonani ngapho ngase-Studio 7. Mina ngikhuluma lani ngise-Cape Town. Ekhaya ngisuka eZimbabwe ngihlala koBulawayo. Besicela kakhulu bangalathi lingasinika izindaba ngolimi lwesiNdebele ukuthi lathi sibekwazi okwenzakalayo ngaselizweni lethu. Kakhulu siyathola ezikhuluma isishona qha siyasizwa kodwa ubuye kuyaseqa. Sicela lingasithumezela lathi esikhulu esikhuluma ngesiNdebele.
Salibonani balaleli lo ngusihlamusile. Mina ngithanda ukubonga iqhaza elidlalwe yizinduna zemathebeleni le-Midlands ezinikeze uPresident Mnangagwa i-document leyabamphe yona, such a comprehensive document ekhuluma ngezinkinga zabantu eMathabele Land neMidlands. Kusobala kuye wonke umuntu oseMathabele Land ukuthi uzivuse asikamtholi. 1980 iqiniso nxa lingabe likhulunywa, uzivuso watholwa ngamashona. Abantu beMathabele Land neMidlands bancindezelwa kusukisela ngo-1980 kuze kube manje.
Ye laba-ke kade kungabalaleli be-Studio 7 kulamba-ke kade besethula okuningi okuhambelana loba kubhekane lakho. Sikhangele-ke ezenzakala emazweni ngamafitshane lapha-ke abantu abakhuluma kuze kuzwele nasikhangela-ke kunokho okwenzakalayo. Izibhebheli ezifika amachumi amane ziphile kwathi ezifika phose ikhulu zalimala kuze kubhonjwe indawo lapho ezivalelwe khona kwele-Libya izolo ntambama. Umongameli Donald Trump wakwele Melika ukhangelelwe ukuthi lo nyaka uzakhokhela umkhosi wokunanza usuku lukazibuse ngokuvezela uzulu izikhali ezisetshenziswa libutho lokunye okutshiyeneyo. Indizamtshina ibizwa ngokuthi yi-Dragonfly esetshenziswa yi-NASA kwele Melika ikhangelelwe ukuthi izahlolisisa okumunyetwe yinyanga ebizwa ngokuthi yi-Titan okukhanya ifanana cathu nomhlaba lo esihlala kuwo. Siqhubekela phambili sikhuluma labalimi abatshiyeneyo kwele Zimbabwe. Namhla sixoxa nonkosikazi Sithabiso Masina. Linjani ntombi endala?
Ikhona baba, singabuzalini. Ngizalwa eMatopo.
Ye, kunjani eMatopo khona?
Hayi, yona indawo enhle sibili kodwa nje la nxa sikuregion 5 ile drought.
Ye, akusitshele ukuthi wena wenzani kwezokulima la?
Ezokulima mina ngithanda kakhulu ukulima inkomo. Ngake ngasebenza eButho kwesikhathi eside lapho ngaqalisa khona ukuthanda inkomo. Ngithe la nxa sengishiye umsebenzi ngaqhubeka ngithanda inkomo, ngithenga ngithengisa njalo eziningi zake esifayeni.
Okwamanje sibili singathi ibhizinisi yakho vele ngiyenkomo.
Ngiyenkomo.
Wenza njani? Kutshela abantu ukuthi wenza njani mama.
Ngahamba ngathatha iloan e-agribank kusase US dollar lapha nasho ngathatha nje ngaqalisa nge-4,000. Yilokhu engithenga ngithengisa, ngithenga ngithengisa eziningi zake esifayeni. Ngingabona ngindawo enhle, ngilomlaka e-Fortrickson ngiphothele khona, ngilomlaka e-Fountain ngiphothele khona, ngilomlaka enyama endlovu ngiphothele khona, ngingadobha ngiphothele. Kodwa ubuningi ngithenga ngithengisa, ngithenga ngithengisa.
Wawu le mlaka emningi, lokhu ikhona imlaka leyo?
Lokhu ikhona.
Isebenza njani imlaka? Akubatshela abantu.
Emlakeni lapha ngingafika ngibe le nkomo, ngiyaziyekela zizale zikhonapho, bese ngidinga nje umfana engizabe ngimholise ehlala khonapho. Nxa zizala lami ngiyethatha-ke ngithengise. Khathesi nge ngabrida lomunye ubaba obrida amabrama ubaba uNdlovu. Ngithole inkunzi enhle sibili kakhulu lami esengiyithengisile nge-$600.
Emlageni
ngithengise kunja. Oh sorry baba, ngithengise kunja lokungakabili. Ngingakakuphuzisi, ngingakakuthathe yinina kodwa kangakuwini kusamunya kunina khona kule 3 months khathesi.
So umuntu sehle wakuthenga kunjani?
Sehle wakuthenga khonapha, sehle ngazela imali yami senzelela ukuthi December thathe inkomo yakhe, ngiyikhipha kunina la thathe inkomo yakhe.
Ye, so siyawuzwa kakhulu. Singathi-ke nxa udinga-ke umlaga udinga njani?
Ngikhangela amadlelo ukuthi amahle kungakanani, bese ngikhangela nokuthi amanzi ka-ashuphi okungakanani, njalo kungabi indawo ekhathana kakhulu engizaphuza ukuyakhangela isifuyo khona ngale.
Singathi inkomo ziningi kathesi, zingaba zinengakanani?
Hayi, kathesi ngathi sendlalela ku-107.
Khanya sibili umqegu sibili ongani uyazwakala
hayi, lami sengiphosa mvalele kubo baba lanxa ngingumama.
Ye, so singathi kodwa-ke ngasikhangela-ke impilo yakho ngezokufuya injani?
Hayi, ngibona ngibhalansile ekufuyeni ngoba lakhona sedorobheni, hayi angiyilayisi, hayi ngihluphi kangako ngenxa yakhonokho ukuthi ehambe ngena esifayeni nxa sokuhlupha ngapha i-school fees zabantwana. Inkomo ziyabhalansisa kakhulu empilweni.
Ye, manje njengoba-ke kungasethengiswa nge-United States dollar, so lizithengisa njani manje?
I-United States dollar ibhalwe, I think it was the Wednesday. So akukabi isikhathi eside lathi sisazama ukuthi njengabalimi-ke siyekhulumisana lohulumende sicele ukuthi hayi angakafike yini i-grace period yoku-adjusta. Akukasikhami kangako ngoba kusaseyinto engakabi lefi. Nxa singazama ukuthi sikhulumisane laye kwehlule lapho sesizabona khona ukuthi yenza njani. Kusho ukuthi ngezindlela sibuyela ku-black market yona leyana. Yokuthi ngayithengisa inkomo ngiye ku-black market siyadinga i-foreign currency.
Kungabe kuyabe sekukhama sibili lokho, eh?
Kuyabe sekukhama kakhulu. Khona nje thina enkomeni nxa sithengisa ema-abhathi ezokuthiba besingabhadalwa nge-foreign currency, besibhadalwa nge-bond. Ungabhadala umuntu usiyayitshintsha ku-black market. Besingazange sibhadalwe nge-bond, besibhadalwa nge-US dollar ku-black market. Yina lawe nxa sithengiselana sivumelane i-US dollar.
Hayi, siyakuzwa kakhulu.
Kodwa sifanyila ngayo asinike i-bond.
Yes, siyakuzwa kakhulu mama. Kodwa isikhathi sesidliwe ngumangoye. Ngamafitshane nje khonapho imzuzwana, valisa abalaleli mama.
Hayi, ngiyabonga sibili balaleli. Ngicela omama lingasikhangeleli phansi lithuba lenu lokukhuphuka. Hambanini emabhenki lithathe imali ngezibindi lisebenze impilo ikhona ekulimeni. Ngiyabonga.
Yes, siyabonga kakhulu ke umama lapha kade sixoxa laye kwezokulima. Sinethemba lokuthi siyahlangana lawe ngesikhathi esizayo mama. Sibongela kakhulu.
Yami ngibongile, libe lelangeni.
Unkosikazi Sithabiso Masina ufuya inkomo, sixoxela esematopo esabelweni seMatoran South. Uhlandla lapho esihlolisisa khona okwenzakala kwele Melika siphuswa ngokhetho lukamongameli. Incwadi kwezombusazwe uMnumzana Dabang Nare uthi kwejabulisa ukubona indlela kuphushwa ngayo ukhetho eMelika. Uthi kulabanye abancintisa kubandla lamademokrasi abakhanya engani sebekhokhela ekudingweni kwalowo uzancintisana lomnumzana Donald Trump kukhetho oluzakwenziwa ngomnyaka ka-2020.
Sibonile ukuthi kube lama-television debates lapho ama-Democrats abazama ukuthi bencedise inani lama-candidates akhankasela ukuthi bebe ngama-candidate eka-president ngomnyaka ozayo 2020. Kukhanya-ke lapha uKamala Harris lo ovele eCalifornia wenze kuhle lapho udebate lo wayengu-deputy president uJoe Biden. So ucatshangele ukuthi ngomunye laye osenyathezela phambili. Kulabanye nje akade bekhulunywa ngabo uCory Booker ngomunye laye abamkhangeleleyo. Singazi ukuthi abansundu bazamkhangela ukuthi bengupresident ngemva kwalokhu ukuthi upresident Obama waba nguye oqala ukuba onsundu owa ngupresident. Kanye njalo ukuthi kuthiwa amanye ama-candidates aselesikhathi aba ku-politics ze-America. Nxa ukhangela o-Bernie Sanders laye futhi former vice president uJoe Biden bathi sebababa lesikhathi abanye bacabanga ukuthi kumele beke bephumule mbijana. So akwazi ukuthi kuyozala nkomoni kodwa kuthi abakuhle ama-Democrats labo bebe le-candidate ecacileyo abayihlanganelayo ukuthi kubonakala ukuthi ama-elections ami njani.
Ye, nxa sesikhangela ke kuma-Republicans, ungani akula sibilo sephumela egcekeni veza ukuthi angalwisana lo mnumzana uTrump ukwezethi la khetho phela ukuthi angene kukhetho lolo. Kwenziwa kwini kolo?
Mina ukubona kwami ngibona ngani ama-Republicans kungabe kungabantu abasuthisekayo ngomsebenzi owenziwe ngu-President Trump. Ngabantu abathi undoda lo kaqhubekile phambili yikho kube le-rally yakhe. Usefake islogan wasusa esithi usuka kulesi esithi let's make America great again and khathesi usesithi keep America great. So abantu bathi indoda ekhanye lamandla, indoda ekhulumayo, indoda ekhanye isebenza. So akwaziwa njalo ukuthi kuzalwa nkomoni.
Wena ubona vele kodwa kuyahamba njani?
Kwesinye isikhathi bayatsho ukuthi undoda vele ose umongameli oyabe vele ekhona e-ofisini kuba lula ukuthi abantu bekhole ukuthi ingaqhubeka isenza akwenzayo i-culture nje ekhona ukuthi umuntu kwesinye isikhathi engaba lithuba elilodwa uyanikwa ithuba lesivile icine ithole lesivile ebeseqedisa engakaphumi.
UMnumzana Dabani Nare yingcweti kwezombusazwe sixoxela eseBoston kulapha kwele Melika. Inhlanganiso yeZimbabwe Football Association ixolisa uZulu ngokunqotshwa kweqembu leZimbabwe Warriors kumncintiswano weAFCON. UMnumzana Xolisani Gwesela ukhuluma ngodaba lolu.
Silapha e-Egypt Cairo lapho ilizwe lethu ama-Warriors ade edlala kumdlalo we-2019 2019 South Africa Cup of Nations. Akusakambanga njengalokhu sasikukhangelele elizwe lethu lidliwe yi-Democratic Republic of Congo. Sasesiphuma kumdlalo lo. Siyaxolisa kuZulu wonke, siyaxolisa bonke abalandeli bomdlalo wenguqu. Sithi sizaphenduka ekhaya, silungise lapho kaphambanisi yakhona. Silethemba ukuthi eminye imidlalo esizayidlala phambili laphana.
Uxolisa nigosela isikhulumeli sezifa.
I have suffered, I have worked so hard for this country before independence, during the war. I worked so hard after independence to make our independence stick. And this man today turns around and he calls me a traitor. Me, a traitor, a man who worked for this country so much. There is no insult to beat this one.
Shupheke kakhulu, ngilisebenzele kakhulu leli ilizwe, lingakatholi inkululeko langemva kwenkululeko. Ayikho inhlamba edlula ukuthi lindoda ingibize ngokuthi ngingumthengisi.
I've never done anything wrong and Robert knows it.
Lamazwi ethulwa ngumoya uMqabuko ilizwe lisanda kuthola uzibuse ngemva kokuba owayengumongameli uMnumzane Robert Mugabe emethesa umlando wokuba umthengisi. Ngamazwi alokho esenhliziyweni zembongi uObed Dube futhi Nikisi lo Mokesi Nkomo umntaka naFreddy Yangwayo. UObed uthi lobanje sekwedlule iminyaka engamashumi amabili okaMqabuko elele, imfa yakhe isesentsha enhliziyweni yakhe.
Kwakumhla ka-1 Ntulikazi, uRobert Gabriel Mugabe wathula insumansumane yendaba kumabonakude. Umsakazi weRadio Zimbabwe, Isango Radio 2, wadlala ingoma ethi, "Emoyeni bakithi kuyatshisa, emoyeni bakithi kubuhlungu, wathi Zimbabwe, good morning, livuka njani, salibonani intaba isidilikile emahlabezulu." UJoshua Mqabuko Nyongolo Nkomo kasekho.
Umokhethi yena uthi akufanga nje iqhawe kwafa umthunzi wesizwe.
Intuli zikaNtulikazi ezaphephetha sagebisa amakhanda zasivula engigcwantwala zathatha uMqabuko wesizwe sabensundu zadluba wesizwe kwaguga umhlahlandlela owawuhlahla indlela zemhlophe kusizukulwane samfulathela ubulawayo isizukulwane sakhe. Umuzi wamakhosi waphenduka uncwele kwaha olungakhiwayo okwakungamadlelo kwaphenduka amafusi izifula zaphenduka izifudlana.
UObed yena uthi akathandabuza ukuthi aluba uMqabuko yaphila mhlawumbe ngabe umumo wezinto wehlukile kulalokhu okukhona.
Isihlangane iminyaka engamathumi amabili wafulathela umhlaba ohlabayo, kodwa ingani kusanda kwenzeka. Angazi uhleli lobani udlani wenzani lobani njalo ungaphi. Ngikhala ngokufa ngazi kwathezwa ngubani.
Le yinto egcizelelwa uMokhethi.
Yabhoka indlala ezweni ezazidlana uboya zakhuza namathambo. Wahamba mdala wethu izwe likazibuse laphenduka elikazwi lakhe kwabusa izwi likazwi lakhe.
Ngokutsho kaObed limqodwe likankomo elithi wahlupheka wadla imbuya ngoludi elwela inkululeko eZimbabwe.
Wazingela wajimba impunzi wayihlinza wangadla intshontsho ngitsho lesigogo wancitshwa ngitsho lempondo wazingelwa njengempunzi wabizwa ngomthengisi waphephiswa uNkulunkulu wasinda emlonyeni wezingwele ezingwenyama. Awusekho emhlabeni kodwa izenzo zakho zilokhu zisekhona. Wakukhuluma sihlelisa ukubona imihla lemihla laliphumule emfoka Nyongolo. Ngiyathemba useunxiba indlebe udumiso dalwa ngokungapha. Ngiyathemba ngelinye ilanga kuza kuba le public holiday ezabiza ngeJoshua Mqabuko Day.
Nomanje bekhona abathi uMqabuko wehluleka laye ukuvusa ilizwe ngesikhathi engumsekeli kamongameli. UMokhethi uthi mkhulu monakalo odaleke elizweni ngemva kokwedlula kwakhe.
Wasibutha isizwe usaphila, wafa sahlakazeka, waziqoqa wazivalela usaphila, wafa zafohla, wafohla wena nkunzi emnyama, kwadilika isibaya, zagcwala amahlathi ezenkosi yohlanga, zaba umhlambi kazelusile.
UObed uthe enye yento eyaliwiswa ngumunyi esilimaze iZimbabwe okwedlula zonke yikubandlululana ngemihlobo osekwenze kube lokungalingani kuntuthuko yezabelo.
Wawungathandi inkulumo zobandlululo ingubha mazwi lengqopho, wawungathandi inkulumo ezitshokayo lezixegayo, wasola igama elithi Mashonaland United FC ngoba lalilokubandlulula yaguqulwa yaba yiZimbabwe Saints, wasola igama elithi Matabeleland United ngoba lilokucwasa wayethi igama elithi Highlanders ibhoso ngenkani.
Ye, siyabonga kakhulu ke udaba esilethulelwe ke nguthuso ngubhenedict Nhlapho. Sigqiba lapha ke uhlelo lwethu lwamhlanje, kodwa singakasuki sike sekangele kade kugokhela lamhlanje. Izifa isixolisile ngokwehlela ama-Warriors. Olivalelisayo ngoGibbs Dube.